isendaba ku VOA Ndebele.
Buka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 10 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ukhetho indlela ukuqili bakhona benzakala ngayo ukuthi sobenzakele ukuqili. Ngakho laba ababizayo sebebizwele ukuthi bazo-endosa, bazophathisa, bazovumisa ukuthi into eyenzakeleyo bayibonile isenzakala.
Uhulumende sethule uluhlu lwamazwe angamachumi phose amahlanu agoqela elemelika azawanxusa ukuzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa kuhle na.
Bayakwazi ukuthi kungenzeka ukuthi bangalukhutha ugatsha, ukwenza ukuthi bangalukhutha ugatsha bazayenza zonke zona izinto ezinjengazolezo zokuhlukuluza abantu. Eyinye indlela abahlukuluza ngayo abantu yiyo le okuthiwa yi-embedding ngesilungu.
Ukwethuselwa kwabantu ngamalunga ebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho lwalonyaka kuyaqhela kutsho enye ihlanganiso ezimeleyo. Icele leMDCT elikhokhelwa nguChamisa selicele umthethwandaba ukuthi uvimbe icele likamakhuphe ukusebenzisa ibizo laleli bandla kanye lophawu lwalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sethule uluhlu lwamazwe angamachumi phose amahlanu 46 azawanxusa kwisikhatshana esilandelayo ukuzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa ngemfanelo na. Amazwe la aqoqela aphetsheya asele minyaka engamenywa nguhulumende abalisa elemelika elebhilithane lamanye akumanyano we-European Union. Ugatsha olubona ngobudlelwano phakathi kweleZimbabwe lamanye amazwe luthi amazwe wonke akumanyano weSadak lawo avunyelwe kanye lomanyano we-African Union. EleZimbabwe lizanxusa njalo amazwe afana leleJamaica, iCuba, Guyana, China, India kanye leAustralia. Amazwe angaphetsheya avinja ukuze bona ukhetho luqhutshwa nguhulumende kamgabe ngemva kokumethesa izijeziso zenotho. Uhulumende uthi uzanxusa njalo iziphathamandla zakwelemelika ezimbili, usenator weArizona umnumzana Jeffrey Flake kanye lowake waba lilunga leCongress emelika umnumzana Andrew Young. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akalaso isizathu sokuvimba amanye amazwe ngoba kungelalutho alufihlayo. Sixhume ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Okwenzakeleyo akumelanga kumangalisa abantu ababona ngamehlo baphinde babonela ngamehlo engqondo, ngoba ukhetho indlela ubuqili bakhona obenzakala ngayo ukuthi sobenzakele ubuqili. Ngakho laba ababizayo sebebizwele ukuthi bazo-endosa, bazophathisa, bazovumisa ukuthi into eyenzakeleyo bayibonile isenzakala ihambe ngendlela, kodwa vele okungahambanga ngendlela sokwenzakele. Ukhetho phela alurigwa kuphela mhla wokhetho, lurigwa ukhetho lungakafiki. Ngakho uvoti le ezayo yivoti ye-legitimacy. Laba abathetha umbuso ngamandla sebefuna ukuvunywa ngumhlaba ukuthi bawuthethe kahle besebenzisa ivoti. Kodwa ukhetho lwarigwa ku-voters roll, lwariga kundlela i-registration yenziwe ngakhona, lwarigwa kukwesatshiswa kwabantu okwenzakala vele kudala ukuthi abantu bafakwa ukwesaba, sebesesaba ukuvotela abaphikisayo.
Kodwa i-voters roll Macaphulana kungaba kwaba lokuqilibezela njani njengoba umuntu wonke wayebhalisa nje egcike?
Hayi, vele abantu babhalisa egcekeni kusukela ngo-1980, kodwa ukuthi izek nalaba abayibo aba-in charge of i-system, i-technology eyiyo ekholathayo ihlanganise nabantu abebutho, abantu bebandla elibusayo, abantu be-intelligence, lama-consultants avela kwamanye amazwe aphetsheya abayibo abasebenzisa imishini leyo, besebenzisa ama-system lawo. yikho lapho umdlalo odlalwa khona. Ngithi akukhumbula abantu bekhala ngenikuvu ngalolu khetho lwadlulayo luka 2013. Umdlalo udlalwa ngasese, abantu bagqilibezelwa ngasese. Bazabonakala bevota kuhle, befolile kuhle, kungela umuntu ohlukumeza omunye, kodwa ivoti yabo siphekwe kudala.
Into ezifana lodlakela lokwethuselwa kwabantu okusegcikeni ngesikhathi sokhetho, silakho ukungakuboni njengoba usithi kudala ukhetho lwatshontshwa iZANU-PF.
Hayi, kungenzeka udlame lingaluboni ngamehlo lungabi khona, kungabi lo muntu othiselwa umuzi, kungabi lo muntu otshaywayo. Kodwa abantu abatshaywa kudala lakathi silokhe besosaba, bengabona nje umuntu ogqoke iyunifomu yesisotsha bakhumbule okwenzakalayo. Ngakho batshaywa kudala, bethuselwa kudala, besatshiswa kudala, bazakwenza khonokho ababulali babo laba abakudala abathi bakwenze. Ukutshaya abantu bangatshaywa kanye, batshaye kokuphela.
Ukubona kanye kubona kabili ngezinye iindlela, kutsho njalo isiNdebele.
Kunjalo ke, umuntu wafelwa isihlobo, wafelwa ngumntwana, wafelwa ngumngane ngodlame. Namhlanje uyakwazi ukuthi laba abantu bayabulala. Nxa bethi vota kanje, uyazi ukuthi kumele avote kanjalo ngoba wabulawa kudala naye ephile njalo.
Umnumzana Dennis Zulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwele South Africa. Icele leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selicele umthethwandaba weHigh Court ukuthi uvimbe icele elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ukusebenzisa ibizo lalelibandla lempawuzalo. Amagqwetha amela icele likaChamisa afikise amaphepha awo emthethwandaba izolo. Izithunywa zomthethwandaba lazo ziwafikisile amaphepha la kucele likaMakhuphe. Icele elikhokhelwa nguChamisa lithi yilo iMDCT eqotho. Ngakho lithi umthethwandaba kumele uvimbe uMakhuphe labanye bakhe ukusebenzisa ibizo leli kanye lophawulwe sandla esivulekileyo. UChamisa lo Makhuphe badabule phakathi ibandla labo bevanga isikhundla somkhokheli walo kulandela ukufa kukamnumzana Morgan Tsvangirai. Ukwethuselwa kwabantu ngamalunga ebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho lwalonyaka kubikwa kusabalala ngamandla endaweni eziningi. Inhlanganiso ekhankasela ukuthula ezweni iHeal Zimbabwe ithi abenza lokhu iziphathamandla zeZANU-PF zincedisana lamasotsha abalwa impi yenkululeko, inkokheli yosiko kanye lamakhansila. Inhlanganiso le ithi ukwethuselwa kwabantu lokhu kubhahe kakhulu eMashonaland Central, eMashonaland West kanye laseManicaland. Ingcweti ehlaziya izombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga uthi ukuhlukuluza uZulu yiyo yodwa indlela iZANU-PF enganqoba ngayo kukhetho.
Akumangalisi ukuthi izani yakwenza khonokho ngoba vele iminyakeni yonke nxa kulokhetho bekuyinto bebevele behlala beyenza. Kodwa uma sesikhangela okwalolu khetho oluzayo, njengobana abantu laba abakhokhela izanu abakhokhelile izwe kwamanje bengene ngalo lolo dlame, bayakwazi ukuthi kungenzeka ukuthi bangalukhutha ugatsha. Ukwenzela ukuthi bangalukhutha ugatsha, bazayenza zonke zona izinto ezinjengazonezo zokuhlukuluza abantu. Ngicela ukuthi ngigcizelele futhi ukuthi iripoti le okhuluma ngayo ingabe ikhuthe ukuthi ikubeke sobala ukuthi enye indlela abahlukuluza ngayo abantu yiyo le okuthiwa yi-embedding ngesilungu, abayenze ukuthatha amasosha bahle bayewenze abe yiwo aza kuyahlala ezigabeni akhankasele yona izane ezigabeni. Angithi isosha ngalise ezigabeni laziwa ngokuthi vele lithole umbhobho, kanti ukuhlukuluza abantu konokhuyana yikubethusela, yikubathengisela ukuthi vele lingekela ukuvota sizalenza kanje.
Yona indaba yamasosha le kuyini okuzwayo ngoba abamabandla aphikisayo bathi emakhaya sokugcila amasotsha kwezinye indawo kanti uhulumende uyakulandula lokhu lalo ibandla lezanupf liyakulandula kuyini okuzwayo wena
okokuqala ngombo uhulumende lebandla lezani yintoni bakhuluma ngelizwi linye okwesibili kuliqiniso ukuthi amasotsha asefakiwe ezigabeni and amanye amasotsha into abayenzayo ukuthi ngitshele engikuzwayo abakwenzayo kulezi nsuku bayathatha umuntu okade vele engxenye elisotsha evele esigabeni asithi etholotho kunjengobana kunje kathi etholotho lapho endabuka khona besilo kennel udiye ngiyathemba uyamazi owayelaphana elwelini bamthethe laphana bathi kuye hayi usephumula useretire usuke laphana kaphumulanga unikwe umlando wokuthi aye ekhampeni elizanu etholotho lekosepa lapho avela khona so bathatha amasotsha bakhangela ukuthi ngamunye ngamunye uvela kusiphi isigaba bamlisele kusona leso sigaba avela kuso kuthi uhambe esebenzela ibandla khonapho vela khona umuntu lwana uzabe ehlukuluza esenza konke esethusela esigabeni ngoba evele bazi abantu ukuthi esigabeni bangobani nabo bemazi kodwa esebenzela ibandla umuntu lo wenza konke lokhu igunya elinikwa yilabo abakwephezulu abamthumileyo akulalutho alwenziwayo and nxa bekwenza kunjalo bakwenza kufihlakele okunye okwesibili yikuthi iZimbabwe Electoral Commission bagcwalisa amasotha phezulu khonaphana amanye akhona bawenza abe ngani umuntu osowaretayayo oseyicivilian yena engaretayanga la epostiwe khonaphana nangiyanomunye uSlaigwane uSlaigwane khonaphana kathi ezo-CEO nguye owayekhangela ukhetho luka-2008 olwaba lodlame esebenza lalo uGeorge nxa usamkhumbulalaweli sokuthi ngamasotha wodwa vele afakwe laphana abantu be-opposition lo mhlaba wonke jikelele nxa bengakunanzeleli ukhetho soluqediwe soluvaliwe sebezigile baqeda
abakwamanye amazwe abazabuya ukuzehlola ubona ngani baza kunanzelela yini konke ukwethuselwa kwabantu okukhulunywayo lokho
abasozi bakunanzelele ngoba isikhathi abazabuya ngaso babuya ngesikhathi izane isiqedile ukuriga isiqedile konke okwenzayo and njalo nxa isihamba labo ibatshengisa bebhoda nje bekhangela umumo babe behamba kulokhu esingathi phecelezi ngesilungu yi-guided tour esingathi yihiye no evil see no evil betshengiswa kuphela kufanele bakutshengiswe bakubone labo okuyikho okwenzakalayo abantu bahlukuluzwa ebusuku batshaywe udlame lube khona ebusuku emini kube ngani akulalutho olwenzakeleyo ngikhuluma kunje ngizwe kuthiwa kulezinye izindawo abantu abalanda khona umakhelwane abantu bonawo amasotsha bafike bamthatha umakhelwane wakho bayemhlukuluza ubusuku bonke bamenza abafuna ukumenza khona ekuseni bamphendukise avuke khona njengobana adelele umbone khona wena uyabungakwathi ulele yenzweni njalo bahle bamthembise ukuthi ungatshela abantu ukuthi sikwenzeni njabe uyasokubulala yikho abakwenzayo
uDokotela Brilliant Mhlanga ucubungula izombusazwe sixoxela ekwelebhilithani izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilithane zithi zithukuthele phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi abeZimbabwe abaphandle kwelizwe kabasoze bavunyelwe ukuvota bekulawa mazwi ngoba uhulumende kala mali. Kubika uEzra Chisaspanda.
Abantu abaningi abayizizalwane zeZimbabwe asebehlala eNgilandi lakwamanye amazwe eYurophu bathi bebekhangelele ukuvota kukhetho lwalunyaka ngokususwa wayengumongameli uRobert Mugabe esihlalweni njengoba kunguye wayesala iminyaka yonke ukuthi bavote ngoba ukuvota kulilungelo labo. Umnumzana Khombo Mlilo ohlala edolobheni leLondon eBrithani ngomunye othi uzwa ubuhlungu ukuthi akenelisi ukusebenzisa ilungelo lakhe elimunyethwe isisekelo sombuso.
Mina ngibona upresident enze iphutha elikhulu kakhulu ife yala ukuthi kube ne diaspora vote because le nto iku constitution ama countries afana nabo Rwanda bavota kuma embassies abo kwaba lukhetho olukhululekile akukaze kube le problem they don't need abantu abaningi ukuthi kuvote kuma diaspora they just need a few people to conduct ama elections because ma diaspora sikho baningi kangako thina bese zimisela impela ukuvota lati kodwa kulusizi ukuthi upresident wenza kanje ekuqaleni upresident kube wehlakaniphile ekuqaleni ngesikhathi engena laphana abantu bebe high high ukuthi lati sinje besilesifiso sokuthi aqhubeke upresident kodwa manje ngendlela asenza ngayo ungane uthatha imigabe route which means sesiphushela khatshana kuyikuthi thina ama-diasporans ngeke sikwazi ukuvota isem mafanana lento ebeyenziwa umgabe mina I feel let down by you president uyenze iphutha elikhulu kakhulu
isisekelo sombuso esalotshwa kutsha ngomnyaka ka-2013 siyavumela izizalwane zezimbabwe ezingaphandle kwelizwe ukuthi zivote kukhetho unkosazana domoyo naye uthi akasiboni isizathu sokuthi bavinjwe ukuvota labo basemazweni ngoba isisekelo sombuso sisobala ngevoti yabo
kati kodwa izinto zezimbabwe katanje iconstitution nxa isitsho ukuthi siyavunyezwa ukuvota thina njengama-diaspora osokusehlula ukuthi uvunyele kathesi kuyini kumele basivumele sivote njengoba iconstitution isitsho ukuthi siyavunyezwa ukuthi sivote singaphandle kwezimbabwe yinto kumele bayilungiseleyo hhayi
oko ngumbono ogcizelelwa ngunkosazana Kathy Nkomo ohlala edolobheni le-Vienna e-Austria
Indaba le ibuhlungu kakhulu mina indaba le inzwisa ubuhlungu ngoba ngiyafuna ukuthi ngivote banenge abantu abahlala e-diaspora lapha ukuthi mabe nganika ithuba lokuthi bevote luzoba khona intshintsho yikho umnango waga eyala siyacela ukuthi lokho kutshintshwe sibili ngoba mina njengami sengidiniwe ngokuthumeza imali e-Western Union soku-over a decade kungela change siyacela ukuthi siphiwe ithuba lathi lokuthi sivote
Izizalwane zeZimbabwe esezathuthela emazweni ngezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ezombusazwe lezonodo yizo eziphethe intuthuko yomnotho welizwe ngokuthumela imali ekhaya nangokudla okuthunyelwa izihlobo nabangane. Abaningi bathi uhulumende uyesaba ukuthi engavumela abasemazweni ukuthi bavote uyabamba phansi umongameli Emmerson Mnangagwa. Imena Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Abanye abesifazana abahlala kobulawayo bathi sebekhetha ukusebenzisa imithi yokwelamisa imuli abayithenga emikambo yemikoto kumbe kuma pharmacy bese beyisiya zihlaba nkhaya kulokuya ezibhedlela ngoba bebalekela impatalo ephezulu kubika ubathabile Masuku
Lokho kuvele emhlanganweni obuqoqwe ngamalunga ekomiti yedale lephalamende ekhangela indaba zabesifazana labasakhulayo. Amalunga edale lephalamende lawa aqale ahlangana lenkokheli yesibhedlela sempilo lapho atshelwe kabanzi ngokuqhutshwa kwenhlelo zesibhedlela sempilo bekhangelisisa ukuthi kungani uZulu engabhadaliswa ukubhalisela ukubeletha esibhedlela lesi kanye lokuthi omama bayafinyelela amaphilisi okwelamisa kuhle imuli na. Ngemva kube lokuxoxisana labaphathi besibhedlela lapho okube sobala ukuthi abaphathi kulezinto abafisa ukuzifihlela amalunga edale lephalamende. Ngemva kwalokho amalunga edale lephalamende avakatshele omama abasanda kubeletha bathola ukuthi abanye omama bebelwaliswe phansi ngenxa yokugcwala kwesibhedlela. Ngesikhathi amalunga edale lephalamende exoxisana labomama bathole ukuthi iningi labomama alijabule ngesiphatho abasithola kubomongikazi empilo njalo bathi bayabhadaliswa ukuthi bafinyelele indlela zokwelamisa imuli kuhle Unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi omama abaningi bathenga amaphilisi ngasese ethi abantu abawathengisayo iningi labo ngabongi
iware eswalayo ukuthi abantu instead of ukuthi abantu banike i-treatment yamahara abantu bagcina i-treatment sebesayithenga phandle emkotweni futhi bayithenga especially kuyabe kungamanesi kungamadoktha kungamani izitafu zezibhedlela eziyabe sezithengisa ini leyo mithi
omunye njalo umama unkosikazi Thubelihle Mafu uthi yena ukhetha ukuthenga akuhlatshwayo e-pharmacy abese siyahlatshwa ngabongikazi abangamakhelwane bakhe endlini Ethi lokhu kwehlisa indleko ngoba engaya eklinika kuyamele abhadalele ukudindisa ikhadi abesethenga njalo akumele akuhlatshwe
idepo ma uhambe ekliniki uyayibhadalela abhadale $5 yokudindisa uzobhadala eyokuthi bekuhlabe phakathi angitsho abantu abaningi baprefer ukuthenga idepo e-pharmacy ngathenga idepo e-pharmacy $2.50 zine pharmacy kona pana bahle bekuhlabe mabe ngakuhlaba ngepharmacy abanengi nyake mbole bedinga ama nurse bona ababe ngomakhelwane bese yahlabisa kibo yinto ekhona enzakalayo lami nginje ngiyakwenza ngoba ngiyabe kuyabe kunzima ungahamba eclinic bazokutshela ngokuthi dindisa kodwa lapho ukhipha imali leyana epho kumele bekuhlaba injection kwesinye isikhathi uzathi wena uyihlaba idepo ikakhulu mina ngabe ngaba le challenge ukuthi mina vele ngisebenzisa yona idepo nje.
Umgcini sihlalo wekomiti le unkosikazi Priscilla Misia Irambu Mushonga uthi bamangaliswe ukuthi inengi labo mama kobulawayo sebedinga ezinye indlela zokuthola ukuzivikela bebalekela izibhedlela ngenxa yendleko. Uthe njalo bakhangele indlela omama abaphethwe ngayo nxa sebethe babeletha ethi kubamangalisile ukuthola omama belele phansi lensane abasanda kuzibeletha ethi lokhu kulakho ukudala umkhuhlane.
Thina silande ukuthi sizebona ukuthi kanti nxa uhulumende sithi khona omama bayathola amaphilisi ukuthi bazive ukuthi bangabambi isisu omama kababhadale esibhedlela manxa bezebeletha liqiniso yini. Sihambile njalo emathenethi sayakhangela ukuthi omama baphethwe njani. Ayebo amanesi angabe ezama kodwa nxa kuyukuthi umuntu ubelethile selele phansi khonapho lo mntwana. Nxa sikhuluma into ze-infection control kutshona kutsho ukuthi enxa omama babuye esibhedlela la bebuyile khonapho esibhedlela bazegula phela kulokuthi ngabe yaphila esibhedlela. Njalo sithe sihlezi lapha omama bekhuluma ukuthi hayi siyabhadaliswa omama bekhuluma ukuthi hayi asiphathekanga kuhle omama bekhuluma ukuthi siyabuya esibhedlela sithwele ama-drip yethu lama-jackson inkalakatha yendaba ephumileyo khonapha I think esethusi lethu nabanye ngeke ukuthi abantu sebehamba ngekhaya ukuyadinga imithi nxa kuyikuthi uhamba ku-contraception kutsho ukuthi akula muntu okhangela i-BP akula muntu okufundisayo ukuthi umuthi yena lowo uthathayo u-right yini ngoba omama bayehluleka ukuthi bahambe esibhedlela bayezuzane imithi sebehamba ngapha emakhaya yikho esikuzuleyo khonokho siza kuzwa ngeke uqala leyo kobulawayo ingikhona siza kuya eGwanda siyechivu siyemashingo so siza kuzwa ukuthi kuyabe kuphuma kufanana na.
Udokotela wesibhedlela sempilo uMnumzana Solwayo Ngwenya uthe bazazama ukufundisa abongi labanye ukuthi baphathe kuhle izigulane.
Hayi sizayenza lokho okuthiwa i-customer care ngesiNgisi ukuthi sifundise abantu abasebenza esibhedlela ukuthi babambe kuhle abantu bengazi bayenyanya abantu bekhulume into ezingahlonipheki.
Uhulumende weZimbabwe wafaka umthetho othi izizalwane zeZimbabwe akumelanga zibhadalele ukwelashwa ezibhedlela zikahulumende kodwa isimanga yokuthi iningi labo mama lithi liyabhadaliswa ukuthi lithole amaphilisi okwelamisa imuli kuhle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi lanxa kungaba into enhle ukuthi iqembu lake liphakamise inkezo yePremier Soccer League lonyaka aza kuqakathekisa ukwedlula konke ikufeza injongo yokuvuselela iqembu ayiqatshelweyo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders linqobe kumidlalo emine phakathi kwemihlanu eselidlale lonyaka kusigaba seclass lePremier Soccer League. Lesi simo sesidale ukuba abanye babalandeli baleli qembu bekhangelele ukuba mhlawumbe lonyaka lingaphakamisa isicoco seligi. Kodwa uMadinda uthi bona abangeke belandele izifiso zabasekeli beqembu kodwa bazagxila kulokhu okuvele kuqukethwe zinhlelo abazibumbe ngesikhathi yeqhatshwa.
Yebo, abalandeli balelungelo elokukhangelela ukuphakamisa isicoco kodwa thina nxa singalandela izifiso zabalandeli asingeke sifeze injongo yethu esayivumelanayo njengeqembu okuyiyo emqoka kithi. Kuhle ukuba senelise ukudlala sinqobe kodwa awisikho okumqoka njalo okwakhathesi ngiyathokoza ukuba indlela esidlala ngayo yenza ukuba abalandeli baze ngobuningi babo enkundleni.
ngesikhathi eqashwa ugcambula yelendazi uMadinda walobelana isivumelwano esomsebenzi eseminyaka emithathu njalo umnyaka wokuqala ngokuvuselela isiko leqembu le-Highlanders lokhu ngokugoqela ukudlalisa abafana abakhulele kulo iqembu leBoso kanye lokudlala kusetshenziswa kakhulu umhlubulo wenkundla umfo kaNdlovu kanye lenkokheli ze-Highlanders zathi okwesicoco bavele abakukhangelelanga lo nyaka loba nje bengakwemukela ngezandla zombili nxa kungenzakala ukuba bezithole sebesiphakamisile ekupheleni komnyaka iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo yelishumi lantathu okulinani elilingana leliqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yele-FC Platinum kuthi endaweni yakuqala kuhlezi iqembu lenkezi Platinum lona eselinqobe kuyo yonke imidlalo emihlanu eseliyidlale lo nyaka abafana benkezi batshaya be-Chicken Inn nge-1 kanya ngomgqibelo kuthi ele-FC Platinum litshaya le-Chapungu nge-2 kanya iqembu le-Dynamos litholakala endaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane ngemva kokuba leneliseyo ukuthola imiklomelo emibili kuphela emidlalweni emihlanu esidlalwe kusigaba se-CAS le-Premier Soccer League ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Phelela khona pha ezekuseni izihlobo zamesithandekayo lingaba livuka njani kodwa kobulawayo kontuthu zazithunqa kudala ekweru enkabazwe livuka njani izihlobo zami eHarare esikolweni esikhulu kutitshe kupramu mamukatshini makamwangu Victoria Falls ngiyalibingelela ebhinga wange emalahleni linjani Bedbridge eGwanda Tuhang Vugani Ekezi Echolocho la kuzo zonke indawo engingeke ngazibalisa ngaziqeda livuka njani izihlobo zamesithandekayo
Pinde ame futhi buyile singanda mathe afunya manje oh chocolate afuthi lokusha
ingoma emnandi kakhulu ingoma ka Sandra Ndebele ehamba lo professor bathi lizwile ingoma yokulivusa phela yelelule imizimba siyasebenza abasebenzayo all over siyedinga imisebenzi Intombi yakwethu uSandra Ndebele ehlabela kamnandi ehamba lo professor wakwele South Africa besithi bona lizwile. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende sethule uluhlu lwamazwe angamachumi phose amahlanu agoqela elemelika azawanxusa ukuzehlola ukhetho. Ukwethuselwa kwabantu ngamalunga ezanu-PF phambilini kokhetho kubikwa kudlondlobala. Njalo, icele leMDCT elikhokhelwa nguChamisa selicele umthethwandaba ukuthi uvimbe icele likamakhuphe ukusebenzisa ibizo laleli bandla kanye lophawu lwalo. Kwaneleke mthwakazi omuhle. Asidibaneni ngehola lika-7:30 ntambama olivalelisayo. Muntunga milinkomo lichone kuhle.